ngithole imfundiso enkulu kwabanzi ikakhulu inkulumo ephathwe ngukhomishina uMajome ukhulume kabanzi ngohlupho lwepatriarchy ukuthi omama singasolani singaxabaniswa izinto ezikhangele thina kumele silwele ukubana sithole i-50-50 ngoba izikhathi eziningi siyabe sesisola ukuthi umama lo uthe usisi lo wenze lokhu sisodwa kodwa kuyimbangela yepatriarchy esikhangela ukuthi umbuso ebesiphila kuwo ngamasiko langenkolo kusibisele emuva singabomama njalo ungathola inkulumo ekhulunywe ngu-Honorable Leonard Khoury ukhulume kabanzi ukubana ukukhalala akungeke kwasisiza lutho laloba sihlangana lenhlupho kumele siqinisele sisukume sime singabontanga singabomama labagogekileyo ukuze sibe khona ebukhokhelini kwathi u-ambassador to Sweden Priscilla Mzairambi ubekhuluma nge-resource mobilization lapho athinte khona ukubana yebo siyabonga inhlanganiso ezifundisa umama ezibancedisa ukukhula ngokuthi bakhokhele kodwa kusuka kusilele ukuthi nxa usumele ungene ebukhokhelini ukhankase kudingakala imali esuka ingabi khona ibe isincindezela umama uthiye umbuzo omkhulu ukuthi umsebenzi wenzakele ama-NGO ayawenza uncedisa umama ukubakhulisa emfundisweni lokubaqoqa lokulungiselela ukubana bangene egrethweni kodwa kuyadingakala ukuthi kube le ndlela yokuthi bathole ukuncediswa ukuthi umsebenzi ababe bewuqalile uphutshe indleko ngoba umama uzadingakala ukuthi ufuna ukuba ngu-Member of Parliament untanga laphana akhiphe $1,000 uzayithatha ngaphi ingxenye osasesikolweni ule mula ayikhangeleyo ule yakhe impilo asayikhangeleyo ngapha usecabange ukuthi ufisa ukuphatheka kwezepolitiki ngibone kungumbono obanzi awunanzeleleyo lowo ngakho nxa abakhokhelayo besanelisa ukusincedisa ukuthi sisukume lathi kumele sisukumise abazayo abasemuva
yibaphi abanye abesifazana abakade bekhona kulo umhlangano labo abathole inkuthazo
nginanzelele kumbuthano bekhona ama-junior parliamentarians bekukhona abagogekileyo bekukhona ubukhokheli obutshiyeneyo ngezomdabu ngezenkolo sihlangene sihlaziya silalele imfundiso enkulu ebesiyithola njalo kulokhu ebesikuxoxa nginanzelele ukuthi i-government yethu ibe losekelo kukho engithemba ukubana njengoba sikhangela ama-elections ka-2023 kuzaba nomahluko ngoba inkulumo le ifike ngesikhathi esihle sidinga ukubana i-50-50 ibe khona ebukhokhelini obuzaba khona ngakho wonke amaphathi abe khona ubukhokheli bonke bebukhona babomama kumabandla ashiyeneyo sikhangelele ukuthi kuzaba nomahluko ngoba inkulumo yethu ifike ngesikhathi esihle kakhulu.